Yeah, unfortunately kuliqiniso ukuthi khona iflight lay iya pambili kukhanya abantu sebethethwe from ama detention centers behanjiswa e-airport. I-airport yangkhona yi-Stansted Airport. Enye into ebuhlungu esesiyizwile ukuthi khona abanye ade kumele bahambe kuflight lay ababili abaku-detention center ethiwa yi-Colnbrook kuthiwa bajampile from i-second floor bezama ukuthi bangahanjiswa. So asikakwazi okwakathesi ukuthi balimele okunganani.
Sizwa njalo kuthiwa kuke kwakhulunywa edale le parliamente elakhona ngapho kwele Britain. Batheni ngalo daba lolu?
Udaba lolu lwakhulunywa eParliament. Ama parliamentarians kune about 75 abasayina ukuthi khona iflight lay ingaqhubeki. Then even i-select committee, i-home office affairs select committee e-UK parliament nayo ithe khona iflight lay ingaqhubeki until i-situation eZimbabwe ize kuze kuqhube eZimbabwe. So siyamangala ukuthi khona inasingeni iflight yangkhona kukhanya isiya pambili. Abantu beZimbabwe generally lapha e-UK silombono omunye, sonke sibona ngazathi vele akulunganga ukuthi abantu babuyiselwe eZimbabwe, ikakhulu ma sikhangele umumo oseZimbabwe okakatesta.
Sizokuthiwa uMahluli ujaji wethule isinqumo ngodaba lolu. Ungasitshela ukuthi isinqumo lesi sithini?
Ujaji uthe khona kangeke amisa ukuthi abantu bahambe, kodwa ke uthe yena makulabantu kubona laba abantu abakumele bahambe, makulabantu aba-interviewa ngamaZimbabwe government officials ngesikhathi bezama ukuthi bathole ama-emergency travel documents ukuthi ukuze bakhwanise ukuhamba. Labo basengozini ma bengahanjiswa eZimbabwe. So lapho ujaji uzama ukuthi khona kufanana lokuthi uhulumende weBritain usetshelile uhulumende weZimbabwe ukuthi laba abantu babechelile ukuhlala lapha e-UK esingathi i-asylum. So ngomthetho uhulumende weBritain kumengamelanga atshele uhulumende weZimbabwe ukuthi umuntu onje, umuntu lo ucele i-asylum ngapha, ngoba khonoko nje kuyafaka umuntu wangkhona engozini ma esefikile eZimbabwe. So ujaji uthe khona abantu abanjalo kuyabe kungamelanga bahambe ngoba bayabe besengozini, kodwa ke sokumele amagqwetha abantu laba bafayile indaba zawo emthethweni ukuze bazame ukuthi bangahanjiswa abantu laba. So akupheleli khonapho kujudgment kajaji.